umukambanisi ukambanisini hambe nisithandala uyethonisiswa ngabe kuthiwa kona izamthepi yakhe ukuthi yona ngosenecala sesesamuthi izamthepi azi ukutho konke khonokho lapha sikhangela thina izinto zankuna zihamba ngendlela efaneleyo uvula idoketi lihlanise nisithandala ngabe ulecala uyangena xa welecala uyakhululwa uma uthe waphambanisa ukambanisile umuntu wonke ahambe yaboshwe ayefika kumthethwandaba athonisiswe umulecala ulecala njalo singasebenzisi amabandla ukuthi siphambanise sisithi ngoba mina ngowebandlaleli sozafanele ukuthi abantu bathi mina ngifanele ukuthi ngivote so ngingazi ukuthi njengoba bekhuluma kanjani ukuthi ukubona bathi ukuthi nxa unge-MDC ucouncilor we-MDC ungaphambanisa uqamula umthetho afanele ngivote nge-opposition ayisikho lokho ungumzimbabwen umthetho khayela ukuthi umuntu ngumzimbabwen okwama-politics loku sikuyenza uma sesisiya campaign sikusebenza kalo kwezombangazwe kodwa uma vele sulecala amaphoyisa angakhangeli ukuthi lowo mbani bathatha umuntu wonke njengoba enjalo mina ngibona kwami wonke umuntu uthathwa ngendlela efana nayo.